soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 16 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu, kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela lamamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM.
Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu, kodwa omela ivungu edalelwe ephalamende uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi kumbuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze-development ngasevungu ziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende lababa uMnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi sinikele lawo esiwacelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe linabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose 186 ababulewe yi-COVID-19, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili namakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606 osekwenze asebehlatshiwe eli zweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu, kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satsho sithi inani lakho alinganani, kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa-ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulaba bezempilakahle abakahulumende labona abakamasparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba kutho ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kutho ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyanceda ukuthi ungabuyi ngolaka ubuye nganeno umuntu engabile ukugula athi lanqala kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanjesi amabili abagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa sichubeni siyahlatshwa, khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasinceda kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu nxa usihlasela ukuthi usihlasela uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe
sizoba kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphithizela ungasitshela ukuthi uhamba njani
kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathi esibuye esibili ngesichula ngesivuvu esikhulu hhatshi lowana esawubona ngale kuqalisa last year ngomarch so kabantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuza imibuzo eminingi njalo nxa sikhala la manani siyananzela ukuthi labantu abasishiyayo ngenxa yalo mkhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele ngokunjalo sokufanele lathi nxa singabantu silandele izilayizo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathi sakula umuntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alo mkhuhlane khathi abantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabi ensukwini ezedlulileyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo kuhlatshwa e-UBH kubuye kuhlatshwa enguthini okuyizibhedlela ebezikhatshana kakhulu labantu ngokunjalo ke besiloku sisile inkulumo sixoxisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezokuhlatshwa khona zikhatshana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini sinanzela ekhathi esifuthwalela amanye amanjekisheni amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini sebegcwele emalokithini bagcwele emaklinikhi indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzela kuma-marketplaces kuyahlatshwa kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonokho abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa engasuke ihambe engahlatshwanga khona kule ngozi yokuthi abantu nxa besine isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engxela umkhuhlane uzamemetheka ngamandla ngoba abantu sebeminyana betshona bekhona bani langa lonke kuba le ngozi yokuthi lo mkhuhlane singamemetheka njalo okunye okusisa usizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi kuleyo ama-two days ekhona phana engatholi ithuba ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu engxenye esingakutsho esikucela kuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lo hlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside engxenye abangakwenza okunye okuqakhe kuleyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandele abantu ngikuba nika engxenye amakhadi ukuthi hhayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu-200 bonabo iy'namba zokuthi hhayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe kungomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili nangolwesithathu kube njalo kube njalo
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jesper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa Chimetsa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uSibanda utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu
inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuke ahambe ngekhaya engahlatshwanga sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo ikakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomela ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezolo kulayina kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezeleka njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane ngakho sibona lokhu kuyanceda ukuthi kufikele
udaba lokuthi abangela zithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ulubona njani
kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleland siyakwazi ukuthi nxa sikhangele i-report eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengela zithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kusho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi galasa isithupha ngenxa yegugrawundi kodwa kwesibili lokuvaccinethwa obesezayihluleka ukuthi athole injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi ihofisi erejistri ezinti isithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu sike sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe isithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokhelo ezizanceda ukuthi bavunyele ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imidwende ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga uhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singenile siphakathi kwethu sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imidwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo abantu bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa omela ivungu edalela ephalamende umnumzana uMegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
ngithanda ukubonga uhulumende kababa uMnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi sinikele lawo esiwacelileyo ngahamba ngayakhuluma nami ephalamende ngayacela kuma-ministers atshiyeneyo lawo engithanda ukuwabonga ama-minister egovernment yezimbabwe they are listening lakho upresident irodi ithara sokusiba right sokuphelela sibili sihuqwa sisukela emaboleni siye emaqaqeni usuke egweru usiyadlule woodlands ithara lenestrip isihlakwa izabalanzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga uminister of transport ubaba uMhona usebenzile usincedisile bese ngibuya i-vocational training center emaboneni laphana hayi ngibonga sibili i-minister of women's affairs lo president wethu othe bakithi fakela nabantu belowagwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento esenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi ngakhana amarodi besuka kumakepe esishakari ntabamhlophe izagredwa kathesi khanga lirodi esuke emakhulambila mangwandi esuke emakhulambila mangwandi lowa khona omishini iyagredwa layo njalo kwezela ukuthi ibhasi zenelisa ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuke dosho ziyaphusha kona le 12 emaplazi la iyagredwa lamarodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medos isiya kubo east line kumele agredwe isuke somabhuli isiye enima isuka enima isiye sunrise ibhode enima isiye sunrise esisarasara konke udlenza amarodi kumele alukehle yiwumsebenzi esiwenza kathesi emarodini izibhorani sesiqalisile iyakubona izibhorani ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilunge kumele zibe nengakhulu izibhorane ezisebenzayo sizilungise kathesi amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela boshangani north ngale meya sisibhorane siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga ke-d t f ubaba ujona mkhumbi iministri yakhe iyasincedisa kuyadrilwa khona ngale izibhorane kube sibuya ama-pipe water system lesilayo i-water system entiyabezi ngale eyakubo village 26 sesiyikhangele sisebenza labezima ukuthi emazilane amele afike ebantwini ihambe ifile amatank siyawuyilungisa sihambe emangwandi laphana ward 5 i-treatment works liyane laphana eclinic edamu sombibhi sisuka kusombibhi sisiye eclinic emangwandi lesikolo kanye emangwandi primary school kumele kube right so sesiya laphana esikolo umzila iprama tenkafa izinwa sisonke sishikile khona pha siyawalungisa ama tank lana namanzi ukuthi ahambe kuma ku community sibuye ku pipe water scheme esuka kobaba sogwala kumise abantu siye clinic ngale emadikani clinic imele la ilungiswa into esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo ese sisemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi i bridge yisho bakhwenyana so bakhwenyana bridge seliphela biza commissioner ka Tesco Tesco
ngeziphi ezinye inhlelo osuzenzile esigabeni sakho
kunengi njalo esikhangeleyo kuma projects abo mama ama bakery amela sisebenza asebenza khona omama bayaphekisa inkwaza sibe sikhangele ama youth empower bakery yabonga ibuyile imali yakho sizaqalisa yabona kusukela ka Tesco phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama youth receive imali yama project ama youth achiyene yabanye asenelisanga ukuthi empower bakery fike eduze kwabo but sizabuyela futhi yengena word by word inika abafana imali le women's bank la iza ngenza njalo inika omama imali sizama ukuthi siyafika phela ukuthiwa ngu 2030 umuntu wonke abesenelisa ukuthi abe nemali lokho abathi abaphakathi lapha imali engani bayasukuma abantu kungahlala umuntu engela mali ukuthi umuntu engabe ungumuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba nama regulation la ungakhangela siyalungisisha gari kumele kulungiswe umdulwana masinyane kuyalunga labo banjeni labo mkoba next year this time nxa sikhuluma kuyabe sokungcono i covid isivimba into eziningi evungu ngabe sikhashana kakhulu
umnumzana Omega Sibanda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 esegweru
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyayira intathelezindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyayira ubhubhe ngolwesibili uMthwangwa uthe uNyayira ube yisibonelo kuntathelezindaba ezisacathulayo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla leli phephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba icula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp
sanibonani sanibonani kwistudio 7 basakazi bakithi obingelelayo ngosidini lwandle ncubi bantu bakithi ikhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwele mzansi besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yasezimbabwe siyanicela siyanincenga bantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo e-South Africa yinto yomdeni leyo bantu bakithi masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha siyangicela bantu ma ngabe uthethe nawe nokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza emzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alisaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okokusela akuphilisi muntu siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani ngobuningi bethu thina esinzalo yezimbabwe bakithi asikufuni lokhu siyakusola kakhulu ikakhulu ibandla lezapho alihambisani lakho lokhu siyaninxusa bantu bakithi niyeke ukuzithathela phumani kukho lokho libisele lezo zinto eliziphetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto nizifakayo emabhasini ngiyenza ama-companies amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumela kungasasifiki ngendlela ekahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasimthetho ngiyalinxusa abantu benkosi
livuka Uganda, Nego Studios, Uganda, Kuluma, Kulisan, and Love, the Buga Willing Kai. I am Ningucho, Jibitai, into the Wumnanga, Kwagu, and Tavas, the Tisanas, when Jinta, any of his cabins, I Tisan Kai, Shakil and Jibuva, Nang, Abikona Mavanda, Fanalabu, MRP, Akwas, Kankas, and the Wins of Sinkai, Mugavan to buy Tandi, MRP, and Kai. So, ngakhonje besicela ukuthi basizamele nje lati sizofaka nje support kuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke. Hayi ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke ntungamile inkomo Chris Gande, Mike Hobe, Thandekile nabo-Pastor Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo, tshelwa amanga ukuthi i-vaccine le ayibuhlungu nxa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi mithi ilingayo ukuyahlatshwa, mina ngihlatyiwe namhlanje. Kubuhlungu lokho, the time uhlatshwa kuyabe kungabuhlungu, but kuyathela amandla, uthela amandla ungana owusela amandla. Kubuhlungu lokho, sitshelwa amanga incesi zakufa. Abangakahlatshwa lingayi, yini elizasala liphile emhlabeni? Thina esesihlatshwa ingcesi esifile, kathi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathi sinxa unganakhadi ye ungahambi kwathinikini? Kwenzelwani kunokho? Sisekela amazwi omlalelo omunye ade ekhuluma kwistudio seven ukuthi amachina afuna ukusiqeda i-vaccine leka but imangaliswa ngena lobaba ngudokotela wempilo othi abantu hambani behlatshwa i-COVID, hambani behlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu bezanu PF yena lofuna ukuthi sikhele besale besidla ama-resources eZimbabwe bonke.
Elibona nje elibona elibalaleli westudio seven kunjani lonke kuyowukoya amagumba momhlaba. Kamilakho kengilakho kakhulu uthanda ukuthi uqondisane nomntanami lothina ungosiyangaya. Abavalisi sebebhadalisa abazali amarandi. Hayi ke kayifunte njalo mntanami. Ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi, ziyabhadala ngama-$100. Lokhwana kuyisivumelwano sabazali nabaphathi besikolo, ikakhulu futhi imvamo. Yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe? Direkti abantwana abafundayo, abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe. Balutshwana abantu abathola izibhagedola emakhaya khona, balutshwana bayabazi. So ke bese kukhoza ukuthi khona kufika ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisiphile nanxa kunemihlangano bese lifithile hhayi izibhagedola sizithole bale siyithole ngamarandi. So kuyakufanele kwenziwe njani? So kuyakufanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafuna ukubhadala ngerandi babhadala ngerandi, ababhadala ngedola Zimbabwe babhadala ngesidola esimbabwe. Ngokwenzakala mntana wesikolo akula force mate ukuthi libhadalwa ngerandi Zimbabwe idola ifuneka, hhayi bakutshela kuwe abakutshela mntanami. So ngeqiniso ukuthi nanti ngiyakhangela esiyangala laphana nibesiyamnxayengakatshitshi bona lorempi. So ndingazama ukuthi kukhontakthane laye ukuze sise kahle ingxenye angakutsheli ukuthi khona kuhamba njani kuze kwahamba njani. Anyone oyikomithi adazame bakwesifungo abekakugwesa lina ekhulumayo nge-nearest ezikolo ezidizaneni siyangazabana. So ke okukhulu okwenzakalayo yisivumelwano phakathi kwabazali nababazisi ukuze kwenziwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kutabelwe yena elingamntu okumnandi njengabazali besiyangaya ukuthi uheda njani isikolo engabona. That is the question. Uheda njani isikolo hayi lokhwana okumningi lokhwana hhayi kuleka mntanami abantu bavumelana ukuthi ngabhadala amarenka kodwa selevumelele wena nxa ule 200 rand yakho yahambe itshintsha kunika 1400 bondi nebhadala into esukuyenzakayo khonokho. So basuka bela abana besitshembe khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali yakuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi. So yikho okwenzakalayo bakithi
Lapana ntando kubonga kulomunye umdala umdala lo uthuthi ngubaba umtsetjwa ungumlisa endaweni okutoko kosiphepha umdala lo ana mbonga nje iqembu lakhe ngathi nje inkundla yakhe ngendlela ephatha ngayo ilokuzeni izikhalazo zabantu ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kuyenalani indawo bangaya kunomdala ngoba inkundla yakhe ngibona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi uma kuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani ngitsho amacala nala wethu awezicinto emakhaya hhayi lokhu kwepolitiki ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kunzima la iplani njeke nalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye belele kuqunywe phakathi ma kuqunywa phakathi akuliwa kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amandebele lawo ngapha imhlobo le esemandebeleni ikwazi la ukuzicontrola kuba hedi la elizweni lakhe ngoba mbona ngane esishoneni ngalo abantu besishona noma behlukuluzwa ungathi bayakuthanda ngoba ankaze ngizwe kunomunye okhulume isolo ukuthi ye thina lapha siyatambula kumbe njani njani bahlala bethole nje so hhayi ngithi ngibonge nje lati kuhlala isizwe inyuzi zenezi ngiphinde umbongele njalo umdala omnankagwa noma nje la engala plani kodwa mbona ngani ngumdala obuya uyalalela yena abantu ngoba ngakalalela abantu ngayistudio senisasisebenzi so yena kumdala ongani uyalalela laye noma eyibambelela nje zisaba amacala-ke kodwa ngokulalela abantu kungcono umlanga kungani ulokulalela kwezinye indawo ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola kuqala wathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadingi
nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 balaleli senikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano siyabonga kwezemelika umongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba yisibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke kusukela kuyonale inyanga imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kuchumi lasithupha 16 kuthi abantwana abaphansi kweminyaka yesithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga kodwa abaningi bathi ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona
ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas ningakutsho ukuthi hayi abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajetheni amalayini akhona ayemade kakhulu ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana wakhanya sokusehla sibili umkhuhlane usehla usiyapha yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala amabhizinisi ayavulwa ama-restaurants asevuliwe konke sokuhamba kuyaqhubeka kunjalo kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane ikakhulu ngayona leyi variant le entsha entsha yona le engathi iyahlupha kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-variant leyo ibahlasele
bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe
yesiyezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili kodwa besizwile ukuthi kubatshayile futhi basesibhedlela so sizabona ukuthi bazakwanelisa yini ukuthi balwise baphuthe kulokhu kodwa ke iqiniso ukuthi hayi kuyakhanya ukuthi ivaccine le yavikela umkhuhlane lo. Kulomnye umngane wami engikhuluma naye lapho owatshaywa yiwo umkhuhlane lo, unkosikazi wakhe sehlatshiwe. Unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo, kodwa ke yena akazangagula unkosikazi. Kuyatshengisa ukuthi hayi kuyavikela abantu bangakudeleli. Lakhona oku okutshayayo kathesi tshaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehlatshi.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebeselula isigidi esisodwa 1 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lizadivana lo ntungameli Nkomo ngeviki ezayo, kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.